bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo abesifazana abekwezombusazwe bebuthane e-amphitheatre bekhuthazana njengabesifazana hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka-2018 kuphela kodwa lokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli ukuze kukhuphulwe inani labo edale lephalamende. Unkosikazi Priscilla Misi Hiram Mushonga umasungula ukusebenzelana kwabesifazana abakwezombusazwe uthi lo ngumhlangano wabo wesibili ulandela abawenzela eHarare.
Namhla sithe yenza umhlangano nabasebenze eHarare. So siwuphindile lapho kobulawayo. Sahlanganisa ama-political parties angumama avela kuma-different political parties to make sure that our target of 2 million women voters we reach it. Ukuthi sifike lapho esifuna khona, sithe khona sifuna abantu nxa besiyavota omama besiyavota sibe le 2 million omama abavotayo. Yikho omama ababuyileyo lapha, omunye lomunye wabo kumele ahambe ayedinga omama abangu-100 ukwenzela ukuthi sifikise ama-numbers ethu i-2 million yona le.
Isakhamuzi sakobulawayo esiphatheka kwezombusazwe unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuyamthabisa ukumanyana kwabesifazana lokhu.
Uhlelo lwabomama lokuthi babambane luhle kakhulu njalo kuqakathekile, njalo isikhathi sokuthi omama bantshintshe bathandane ngenhliziyo zabo zonke babambane. Kungabi labadlelithi omama babadlelithize balutshwane. Labona lama badlala abomama balutshwane asibambaneni lawo thina esilamabandla esilabantu abaningi ibandlela abantu abaningi. Ngoba nxa ngikhangela ngibona ngazani singehluleka ukuthi sithiye amali amabali okuhlukuluzana ngamabandla ukuthi kulamabadlala abalutshwana kulamabadlala abantu abaningi. Asisoze sanqoba lokho esifuna ukukwenza, kodwa khona injongo lekhona namhlanje yokuthi sibambane omama singenisane ezikhundleni inhle kakhulu.
Kodwa iningi labo belikhala ngodaba lwencwadi ezikhombisa ikheli abathi lulakho ukubavalela phandle ngoba bengelazindlu njalo kungelula ukubhalelwa incwadi ngumninindlu. Unkosikazi Evelyn Masayithi webandla le-People's Democratic Party uthi lolu ludaba asebalwethulela izekhi.
So, tina mtipu zeki, nje tina mena wama, seni mtipu zeki. Ate, ukuti ni aweke, teni nalani, seni mtipu zeki, tina wama, kama ekipo vezi, tina mtipu vezi, vezi, eani, nina nje wama, na kutane ni, kete lape mtipu ya mota kona, mota mtipu ya ekisewa, jano, kumana kana mtipu.
Unkosikazi Gladys Hadebe ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana ebandleni le-National People's Party ukhuthaze abesifazana ukuthi bengagwenxani.
Kudala sisebenze lobaba sisetshenziswa sisikhampena sibavotela lo unyaka womama 2018 ngumnyaka wethu omama. Asizameni ukuthi ezindaweni zethu singakudlani singanyathelani. Thina sonke sazama ukuthi nxa lapha kunomama welinye ibandla thina bamanye amabandla singagwenxani sodwa. Ibhola lingale bomama bodresa lithi singamakani sodwa. Ibhola lisigresi thina funa ibhola ngale.
Abesifazana bavumelane lokuthi abafuni umuntu ozachawa ngesikhathi sokhetho bethi abantu ababambane okugcizelelwe ngunkosikazi Stylish Magida wezaphu.
Ah, somebody.
wayo lamhlanje bekulenjabulo phakathi kwabesifazana kulomoya wokubambana bekhuthazana ukuya kukhetho bebambene ngoba sesiside isikhathi bekhankasela abesilisa ukuba bababuse. Unkosikazi Joyce Mujuru, unkosikazi Thokozani Khuphe, lonkosikazi Lucia Mathibenga ngabanye abangene lomhlangano bekhuthaza abesifazana ukuba babambane. Unkosikazi Mujuru uthe abesifazana abayangena umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bacele abesifazana beZimbabwe ukuba babambane ngesikhathi kuyiwa ekhethweni ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.